Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami uGibbs Dube lingalitshona njani mthokazi omuhle. Endabeni zethu lamhlanje unkosikazi Thembiso Nyoni osanda kukhethwa ukuba lilunga ledale lecabinet kuhulumende weZimbabwe uthi uzasebenza kuhle lozulu.
Abantu zabalalela, abantu zasebenza labo, sizancedisana ukuthi bathole lokhu abakufunayo. Isikhathi esiningi abantu bacabanga ukuthi ugovernment niyokumele enzele abantu lokhu nalokhu. Ugovernment kumele akhokhele kodwa abantu bazenzele.
Kodwa kulabanye abathi kasoze enze lutho unkosikazi Thembiso Nyoni.
Ngakhayela uThembiso Nyoni ujayele ukukhuthaza abantu abayemkhulwini emaNdebeleni benze izinto ezincane ezingeke zabakhiphe ebuyangeni kodwa ezabachiya belokhu beyizigqili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosikazi Thembiso Nyoni oloke elilunga ledale lecabinet kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi ufisa ukututukisa abesifazana njalo lamabhizimusi. Unkosikazi Nyoni usanda kukhethwa nguMnangagwa lamanye amalunga edale lecabinet afika amajumi amabili. Uthi uzasebenza kakhulu ukwenzela ukuthi abesifazana babe lempilo engcono lamabhizimusi asacathulayo athuthuke ngemfanelo.
Abantu zabalalela, abantu zasebenza labo, sizancedisana ukuthi bathole lokhu abakufunayo. Isikhathi esiningi abantu bacabanga ukuthi ugovernment niyokumele enzele abantu lokhu nalokhu. Ugovernment kumele akhokhele kodwa abantu bazenzele, ugovernment afacilitate. So kulabo mama abaningi asebengifonele kathesi bathi bona bafuna i-policies on the empowerment of women. Bona ngababuye bazokutsho ukuthi kuyini abafuna ukuthi babone iministry ikwenza. Yekela ngikutshele example, sebeqalisile ukungifonela mama kathesi ukuthi sifuna ukubona ama policies kumbe imiyalo eyokuthi omama bazakwenzelwani ukuthi baphume ebuyangeni, baphume ekuhluphekeni. So khonokho yikwenza kuqakathekisa. So ngingaze ngihlale lapha ngithi mina omama ngizabafundisa ukuthunga, ngibafundise ukupheka, ngibafundise ukulima, ngibafundise lokhu lalokhu enxeka yisikho abafuna ukuthi bakwenze. Omama beZimbabwe bafundile, i-technology isinkulu. Ngabatsho bona ukuthi i-new dispensation le through the ministry yabomama lama-SMEs bafuna ukubonani. Mina ngizazama ukuthi ngisebenze labo ukuthi sikwenze lokho.
Ye kulabanye abathi kulabanye abathi engxe kumele liphume lamacebo linangwenu kulokuthi bekhuluma ngengcebethu amacansi into ezinjalo likhuluma into phela ezingani zimodern into ezingani ngezesimanjemanje kambe kukhona okunye lingakucabanga khonapho.
Kababuye labo lamacebo bona balamacebo bani angitsho abona ukuthi mina engifuna ukukubalekela abantu bakithi balesiga sokuthi bayahlala umsebenzi ube yikukriticisa lokhu lalokhu endimeni yokuthi umuntu ahlale phansi acabange athi mina owami umcabango nanku asiwenze ngalindlela ngalindlela ngalindlela.
So ke ye nxa sesiqhubeka futhi siya phambilini kweza amabhizimusi ke kukhona okunye ongabe ukufumbathile kathesi ozathi nanku phela zulu.
Ye angitshabona ukuthi bengingu-minister wama-SMEs okwesikhathi eside. Engikubonileyo ukuthi abantu bakithi bayazenzela izinto zabo ezinhle kodwa babe belokhu bezinyilizela bengayi phambili. Khathesi ngifuna ukuba lo mhlangano lama-ministers wonke ukuthi right ngithi wena okuministry ye-industry, lawe okuministry ye-tourism, lawe okuministry ye-agriculture, kuyini ongakuvula ukuthi ama-SMEs lawana abalamabhizinisi ku-tourism, ku-industry, ku-agriculture bakhule bafacilitate labo lapha kulama-trips okuya lapho kungathola khona abangathengisa khona labo bahambe lapha kule zinto amanye amaceba abangawenza labo babe part of the bigger economy. So yikho esiza kwenza khonokho, ayikhona ukuthi babe besenza ingcebethu, babe bethunga ingcebethu omama obaba babe bebaza imphini lapho. Hayi, esikufunayo thina ikuthi lapho kuthiwa i-SME wenze ulutho ozalifaka phezu kwetafula esitolo luthengwe lalo.
Lo ngonkosikazi Sithembiso Nyoni osanda kukhethwa ukuthi abe uhlangothi lukahulumende olubona ngebasifazana. Kusenjalo-ke kulabantu abaningi abathi abaphatha intambo bakahulumende abadabuka eMatabeleland abasoze benzele lutho uZulu.
Umnankagwa usanda kunconywa ngabanye abantu ngokukhetha amalunga edalele cabinethi amatsha. Kodwa-ke kulabantu abahlala koBulawayo abathi abakhethiweyo laba abagoqela umnumzana Kane Ginyilitshe Mathema, unkosikazi Sithembiso Nyoni labanye babo kabasoze bathuthukise umnotho kaZulu. UMathema ngumphathintambo wendaba zekhaya, kuthi-ke unkosikazi Nyoni uphethe uhlangothi olubona ngabesifazana lamabhizimusi amancane lasathuthukayo. Omunye walabo abachothoza abaphathintambo laba ngumnumzana Matthew Nxumalo othi unkosikazi Nyoni kumele aphume lamacebo angcono okuthuthukisa uZulu kulalokhu ahlala ekwenza okokukhuthaza abantu ukuthi beluke amacansi njalo bethunge lengcebethu. Uthi akulalutho njalo oluza kwenziwa nguMathema owake waba ngumphathintambo wezabelo eMathebeleland.
Sijayele ukukubona ukuthi bona bona ababekhethwe besuke emkhoneni wamaNdebeleni abasebenzeli ekhaya. Siyasibone okunye abakukhulumayo sithi njengokuthi singakhayela uSithembiso Nyoni ujayele ukukhuthaza abantu abemkhoneni wamaNdebeleni benze izinto ezincane ezingeke zabakhiphe ebuyangeni kodwa ezabachiya belokhu beyizigqili ngoba amathuba abanikeza wona ngamathuba angaso lawani singathi ngama-big business ideas ubachiya belokhu belamathuba amancane. Singakhangela njalo ukuthi abanye abanjengoMathema bona sebelesikhathi bekhona kodwa-ke abakaze belethe nguquko. Wasuka koBulawayo khonapha akula nto ayenzile ebemhambise eMathebeleland North, akula nto ayenzile khathe sakula obukutshe singakukhangelela ukuvela kuye ngoba vele sevele waba ngathi le history umbe imbali etshengisela ukuthi ukusebenza kwakhe akuvela kusizi lutho.
Osakhulayo unkosikazi Thato Mleya uthi akulalutho olutsha olungalethwa ngabakhethiweyo, ethi njalo kumele balethe inguquko bengabandlululi abantu ngamabandla.
Ukuthi sesikhangelele inguquko kwama-cabinets angene amanje, ayikhona lawo angena for 38 years and akalethi inguquko kuMathebeleland. Kithi and thina sinjengama-youth nxa sesikukhangelele ukuthi abantu laba bebo khona for 38 years abalethanga inguquko njengemisebenzi, njalo nxa sesikukhangelele ukuthi kakhona nxa kuyukuthi baletha imisebenzi kulethwa imisebenzi kuyabo indawo, ukuthi nxa umuntu eletha umsebenzi kalethi imisebenzi njengeparty but uletha umsebenzi njengomongameli njengomuntu osebenzela i-government, ayikhona umuntu oletha umsebenzi ngenxa yeparty yakhe.
Unkosikazi Nomsa Nyathi laye uvumelana lomleya.
Kwele Mathebeleland lapha sikhangelele ukuthi khona uhulumende lo omutsha siphakame sithuthuke lathi. Kodwa-ke singazi ukuthi khona kumaminista la akhona ukuthi asilaqinisa ukuthi singabathemba okunganani ukuthi bazasenzelani, ngoba le iminyaka edlulileyo bebengakaze bayenze ulutho olubambekayo kithi lapha kobomama. Kodwa-ke singazi laba abasha sizabapha ithuba sikhangelele kibo, sicela ukuthi khona basiphakamise lathi ngapha eMathebeleland lathi sithuthuke ngapha njengabomama. So besikhangelele ukuthi khona labo basincedise labo abasha, sibapha leli ithuba ukuthi labo bake batshengise ukuthi khona bona vele bafuna ukusenzelani, bafuna ukwenzelani ngapha eMathebeleland.
Umnumzana Nkululeko Makuleya isakhamuzi sakoBulawayo uthi kalansololwa labo abakhethiweyo, ethi kumele banikezwe ithuba ngaphansi kukahulumende omutsha.
Siyabanika ichance bengasebenza as long as umthetho uzasebenza. Otherwise ama ministers noma ibe khona noma ibe mahle noma ibe mamabi, but as long as kungila mthetho elizweni akukula nto uzasebenza. So singabanika ichance, at least there is a balance.
UZulu weZimbabwe jikelele uveze imbono etshiyeneyo mayelana le-cabinet ekhethwe ngumnangagwa ikakhulu enkundleni zokuzilibazisa eze-Twitter le-Facebook. Omunye walabo ababhale kulinkundla ngumnumzana Gordon Moyo oncome kakhulu ukukhethwa kukamnumzana Mthuli Ncube esithi iyo yodwa into enhle eyenzakale elizweni leZimbabwe esikhathini eside esidluleyo. Omunye njalo ngumnumzana David Coulthard othakazelele ukukhethwa kukaNcube Locusty Conventry ophethe uhlangothi lwezemidlalo labatsha. Ohlaziya ezombusazwe ezimele yedwa umnumzana Bakla Tambo uthi ozabe phethe ezemali usikhwica mfundo Ncube ovela eLupane ulolwazi olukhulu njalo enganceda elizwe kakhulu. Uncome njalo osakhulayo uMangaliso Ndlovu odabuka ePlumtree okuhlangothi lwezamafekitali. Uthi uNdlovu lakho ukuletha inguquko ikakhulu ekuvuseleleni amakampani avaliweyo kobulawayo.
Mbona kungumuntu ongencedisa kakhulu ngoba engenelisa ukuthi azwisise lokho okufunwa ngabantu emathebeleleni kakhulu endaweni njengakobulawayo lapho esingathi sekutshaya kakhulu yilesi ngathi yi-deindustrialization.
UTambo wengeze esithi unkosikazi Nyoni lo mnumzana Abednego Ncube umphathi ntambo wesabelo semathebeleleni South kumele baguqule indlela abasebenza ngayo ukuze babe losizo ebantwini bemathebeleleni.
Abanye singabakhangelela lapha abasebengenile lapha ngumama ofana loSthembiso Nyoni esibona ngaye ngumama sibili okweminyaka eminingi osephethe lapha kulapha kwezamabhizinisi amancane. Kodwa okuphuma kakhulu hhayi angikubone okuphuma okungaphuma kakhulu engingawukhangelela kakhulu kumama uSthembiso ngoba nje selesikhathi ekhona phana kuministry naliyana. Okuphuma kuministry liyana hhayi eqinisweni mina hhayi angikubone. Nxa engabuya etshintshe ebe lomqondo omutsha kuministry yakhe ukuthi yena sengumuntu ofuna ukuthuthukisa ukuthi amabhizinisi amancane kumbe nxa bengathola indawo zokusebenzela okwakuqala, nxa njalo bengatshengiselwa ukuthi bekhiphe njalo labo ama-taxes, nganjalo labo bengathuthukiswa ekuthini bethole ama-loans, ngathi ngama-loans kutholakala indlela abangabhadala ngayo kakuhle, mbona ngani kungaba yinto engasinceda kakhulu ngoba izizwe sezithuthukile kathesi, izizwe sezithuthukile kakhulu ngenxa yamabhizinisi amancane. Nxa sesikhangela kanjalo ubabo njengo-Abednego Ncube usebiseliwe kanjalo kumhlubulo wemathebeleleni South, kodwa sokufunakala yikuthi beqalise ukusebenza kutsha njengoba kathesi sekuzafakwa uhlelo lwesingathi devolution of power. Nxa engaba ngumuntu ongasebenzisana kuhle laba lezinye inkokheli zezigaba esebenzisana lawo amabhizinisi njengoba kuzawuba lalayo singathi ngama-economic turnaround plan ama-provinces, abe nguye umuntu okhokhela nalawo ama-economic turnaround plans.
Abangakhethwanga ukuba babuyele kudalele cabinet akade sebehlale isikhathi eside besebenzela uhulumende bagoqela umnumzana Obert Mpofu, umnumzana Patrick Chinamasa, umnumzana David Parrenyathwa labanye abambalwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo, mthwaka zomuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Kangelo koko betu Babe tete la malo Kena masiwa
Njabu kambe zuluganda Walangantuna jana lapikona Kuna ngapo ke enda wenez jeneyo Kutelo lo masiko lo kupila kwa mantu Nsuku zonke sikuluma amalobolo Kambe amalobolo loke koko loke suwazio Kumbe suwa kukuga Ukuze ngilazi lorutaba ngilonko sikazi Sakile liline umatube Ingweti kwa za masiko esintu Sakumona matube
Yabo kipsi njani labala lili.
Ngloba pake ukeri Twala Jackson, uko nampake kwele meliga. Ibaba Jackson kunja?
Nye pila lila nabala lili matube.
Kais pila kakulu. So nkasa ngawe matube. Amalobolo kambe loke ngamalobolo hini?
Kwa zinda wei, asese ngamalobolo. Kwa zinda wei, so kui noto lo kawli sana, lo kupata li sana. Kusei ngamalobolo kutalala nisa soazi. So singatifi, ya hafa hafa. Asei iyo, asei.
Hmm. Kwa namba ke uti ni utwala, mwa wange nako na?
Ngumbula wame mwana mwana ngati, isi wale tse lila shlega kangani, injela ilo bolo ili patuwe ili patoka yensuwe ekzwezi leo. Na msani mwana ngati segwe shu ili mpela, sikili mwaba. Tos mwana vanyo sebe kwenza ngati li business, abasa akusa enzi wange njela tepele sinto kwa nisi, nito sogu injela utuli mare kwa banyo. Oso wintu mpela esi... Esingathi iyahlukumeza ubuntu bethu ngoba abanye abantu sokuchitheka imizi indaba zokuthi inxa sofika indaba zamalobolo lapha abanye abantu ngempela benze ngathi bayaqinisa mbe bathi bambiza kakhulu okugcina uhlukumeza laba akade befisa ukuthi ngabe uyachadwa ugcine usuchithikile nje kanjalo.
Mhm. So Madube kufuze ukuthi ngaphe la kule lokho kuthiwa isivalo ukuthi ungathiwa lapha phela kudlulwa nga ulobola kumele umela. Ungaba lento njalo?
Na, lokho kwa kukhona kudala. Kathesi hamboni mina kusasekhona lokho kipsi ngoba sokukhangela ukuthi umntwana wami ulotshelwe endaweni enjani emolini elemali kumbe engelamali. Umntu wami lobola usebenza ngaphi, uyenzani. Into esiye sigxilile nje sikhona. Dala babengakhangeli zona izinto ezinjengazonezo. Abantu babesithi umntu ma umthandile umthandile. Nxa ulotsholiswa loba isikwelede wayebhadala amalobolo uyabe lokhu ebhadala mbijanambijana azingaqedi. Kodwa kwakhathesi ukuyikufikisana nokukhawulisana.
Pho ke nxa sokunje babathwala kubanjwa njani?
Kunzima kakhulu impela ngoba ilobolo kahle kahle esintwini vele besikwazi ukuthi libhadalwa ngenkomo. Kodwa ke abantu. Imfuyo isingasaqakathekanga kangaka kulezi nsuku sebegijimisa indibility isuke yenza into zibe nzima kakhulu ngoba kunzima impela ukuthi ubizele umuntu inkomo mhlawumbe umuntu oziphilela impilo yasemadolobheni njalo labo abalobolisayo basemadolobheni angeke bazibize inkomo sekufuneka imali sebekhangela izidingo zabo bahle babize kakhulu bekhangele ukuthi hayi sifuna ukuthola indibility yokuyavala izikweletu zethu okusuke kwenze phela into zibe nzima kakhulu.
Hmm. So ke Madube uyiwa phambilini wena ubona ngazani nxa ungatshela uZulu ukuthi asenzeni lokhu kungahamba njani kubhathalwe le mali elinganani nxa sikhuluma khona nxa umuntu elobolisa
ukulobola vele ngemvelo yesintu bekuhlukile umama ongumama nje intombi nto ulalapha lotshole kugcinwa khona umama oyabe ngumama esevele waphenduka bekule nhlawulo kade vele ihlawula kuzinkomo ezabe zikhethe ukuthi hhayi lezinye zomama uphendukile kodwa kulezi nsuku akusafani lakudala into kuphela engapho ngiyicelisa uZulu ukuthi sameni ukuthi sibuyele emasikweni ethu singalahli isiko singaphongi ukopho esikubona kwezinye indawo kusenzakala ngokuthi lathi siyabe sifuna ukuthi sifike kulona elibanga eliyilo lonelo kodwa ukulotsholwa komuntu akube yikulotsholwa sibile sikwaziyo kwesentini amalobola abizwe nxa umkhwenyana echajiwe la abhadala imali abe ichajiwe ngesikhathi achajiwe ngaso nxa engelayo njalo akhalakhali kule mali yabo ilokhu ikhitshwa kumbe kuzinkomo ungathiwa 10 ule 5 uzakhipha 5 ubulokhu sebenza ukukhipha 1-1 zize ziphelele hayi khona ukuthi umuntu athathe umntana.
Yelo ke ngunkosikazi Sakhile Liline uMadube ubekhuluma ke lo mnumzana uJackson uGary Twala Jackson ekhonapha ke kwele Melika okwamanje ke sike sizwe ezibhadelane labatsha.
Ibudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngumaigobe namhlanje kuhlelo sixoxa lo mnumzana Pride Mkono yena ongusakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe. Sithinta indaba eyokuthi abontanga bayasuthiseka na ngenombolo yabantu abasakhulayo abasebe yiziphathamandla zikahulumende singakahambi kumkhono. Ngifisa ukuthatha leli thuba ukuthi ngithi amhlophe kunkosazana Kirsty Coventry, yena osengu-Minister of Youth, Sports, Arts and Recreation. Right, bafethu masambeni kumkhono, siyezwa okuningi ngodaba esilalo kuhlelo lamhlanje. Mkhono, ngiyakwamukela kuhlelo bhodi, uyizwile indaba ekhona.
Thina njengabasakhulayo singakhangela lapha siyabondaji, siyathokoza kakhulu sibona ama-honorable abasakhulayo njengabojohana mamombe bengena kuparlament laphana. Sikhangele njalo sibone abanye abangontanga bengena kumakansila befuna ukuthi bemelele indawo lapho abahlala khona ukuthi kube lempumelelo ebambekayo. Lokhu yinto esithokozisayo sibili. Kodwa sikhangele njalo sibondaji, awontanga abangenileyo kuparlament la kumakansili balutshwana kakhulu, ikakhulu sikhangele ukuthi iZimbabwe i-65% iningi labantu ngabasakhulayo ngabantu abaphansi kweminyaka engu-35. Kodwa siyathokoza ukuthi hatshi bakhona nje laba abangenileyo, njalo ziyabe sisebenza labo, bengabe ZANU-PF, bengabe ngabe-MDC, ukuthi hatshi asebenzeni sonke njengabantu angabasakhulayo.
Lapho abantu babe bekankasa bedinga usekelo, eningi labantu abadala babe sithi isekuyisikhathi sokuthi abantu abasakhulayo labo baqala uthatha izikhundla. Ubona ngani imibono yabantu iyareflecta na ukuthi abantu abadala sebeqalile ukusekela abantu abasakhulayo?
Kuyakhanya ukuthi sekukhona abantu abadala abaningi sibili abasekelayo abantu abasakhulayo ukuthi bengene ezikhundleni zokukhokhela. Kodwa nje sikhangele njalo ukuthi abanye sekukhona abanye abalokhu besithi hatshi asifuni ukubona abasakhulayo bekhokhela. Siyakhangela sibona ukuthi sizwe amanye amalungu ephalamende ezanu-PF esithi hatshi sifuna ukuthi singezelele iminyaka yokuthi umuntu abe ngu-president sifake ku-60 years ngoba abantu abasakhulayo laba sibe sihlukuluza. Lokhu tshengise sokulokwesaba sibili kule qembu labadala elesabayo ukuthi hayi abakhulayo akumelanga bebethatha isikhundla ngoba baye besilwisa basikhipha lapho esidla khona. Yikho esingalitshali sikuzwa bekukhuluma ngezinye iy'ndlela. So ye bakhona abasapotayo sibili, kube labanye laba abalwisayo bathi hatshi abasakhulayo asifuni ukubabona ngoba bayasikhipha ezihlalweni zethu.
Awungitsheleke Pride, ulethemba nalo ukuthi abantu laba abontanga abasebengenile kuparlamente they will deliver?
Ithemba ngilalo sibili kubontanga abangenile kuparlamente ukuthi hatshi bazayenza ukuthi idlabuzane le micabango yabontanga izwakale, imbono yethu izwakale kuparlamente, ikakhulu sikhangele abantu anjengabojohana mamombe, ojames shidakwa, ohipmoji tsiba. Sibakhangela sibonde hatshi lapho bavela khona lomanga abawuhambileyo ubugcwele ukuthi ukuqondane layo yona le into yokuthi hatshi kumele bemelele ontanga. Ngakho sikhangele ukuthi hatshi bayeza kukwanisa ukuthi fakilizi labontanga kuparlamente.
Umbuzo wami wokugcina-ke Pride, bese sigqiba uhlelo mnumzana, ulasi isiluleko naso kunikeza abanye abontanga abakhangelele ukuthi ngomnyaka ka-2023 lami ngizabe ngingena kukhetho ukuthi lami ngincintise, lami ngithole ithuba lokuba lilunga ledale lephalamende?
Ngifuna ukukhuthaza ontanga bonke abaphandle ngale, ungabe ungowezanu-PF, ungabe ungo-MDC, uqakathekile ukuthi bonke betholakale bengena labo emncintiswaneni leyi yokukhetha abakhokheli bethu ngoba okokuqala yithi esibaningi njengabantanga. Njalo kwesibili, ukukhokhela kufuna abantu abalamandla nedlabuzane okuyikho ontanga abakwanisa ukuthi bekulethe. Ngakho ngifuna ukubakhuthaza, sifuna ukuthi hatshi bengesabi, bengayithuki ngoba ilizwe vele liyatshintsha and litshintshwa ngabantu. Ngakho kumele bonke abafuna ukungena kuparlamente kumakhansila ontanga bebuthane bekhankase ebantwini betshela abantu ukuthi bafuna ukubayenzelani.
I Pride, ngikuzile kahle mnumzana, ngilethemba lokuthi labo abalaleli bakuzile kahle. Ngiyabonga kakhulu bhuti, bekuhle bakulawo kuhlelo.
Hayi, lami ngiyabonga kubeka kuhlelo.
Nga usanda ukungena kuhlelo, usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo Pride Mkhono, yena ongisakhulayo olwela amalungelo abo ontanga eZimbabwe. Kwanele kwalamhla, masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo ngenjabulo, nguMike Hobe mthwakazi omuhle, ngithi libe leviki elishukela.
Sawa ngakhulu-ke Mike Hobe, sike siye kwezokholo kwamanje.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngombhalo osinika umfanekiso omuhle kakhulu. Ngifuna sike sicabange ngabalimi ekhaya. Sikhangela kuMathewu chapter ka 13 ngisiya kuverse 3 lo 4 sisiya phansi. Uthena uJesu ekhuluma labo, wakhuluma labo izinto ezinenyamifanekiso wathi kwaphuma umhlanyeli ukuyahlanyela. Wathi ekuhlanyeleni kwakhe, enye inhlanyelo yawela eceleni kwendlela, kwasekufika inyoni zayidla zayiqeda, kodwa enye yawela emadwaleni lapho eyayingela mhlabathi omningi khona, futhi yahle yabila ngoba kwakungela kutshona komhlabathi. Wathi kuphumeni kwelanga yahangulwa njalo ngoba yayingela mpande yavuna. Abantu abaningi balempilo ezinjengembewu ewele eceleni nje ebugwaqweni engazange ithole ithuba lokuthi iyebekwa emhlabathini, iyehlanyelwa emhlabathini ovundileyo. Njalo singabala lapha umzekeliso lomfanekiso kaJesu uthi inyoni zeganga ziyabuya zidleke leyo mbewu ziyiqede icine ingabi lutho nje empilweni. Baningi abantu oyabubona ukuthi umuntu lo ngabe wenza olunye lutho empilweni kodwa ubona impilo yakhe iphonga kuphephuka iphelele emoyeni kungenxa yokuthi unjengembewu leyi ewele emgwaqweni, ewele endaweni lapho ezadliwa khona zinyoni. Ikanti njalo kube khona abanye okokuthi umuntu ngani uzaphumelela, ngani uza kuya kwenye indawo kodwa umbone ekugcineni kuphephuka njengasayindawo layo. Lo ufanana njengembewu ewele phezu kwesikwakwa, phezu kwendawo lapho ngalamhlabathi omningi kakhona, okokuthi yabe ingani lempande kodwa uzayibona isiphephukile yaphela. Umuntu onjalo ke ufanana njengale mbewu engiyichasisileyo. Ikanti umsebenzi wevangeli ukuthi nxa ngabe singavumela uJesu asithathe thina esiyimbewu ewele emgwaqweni, asithathe thina esiyimbewu ewele edwaleni, ayesihlanyela emhlabathini ovundileyo. Lumhlabathi ovundileyo ngumbuso kaNkulunkulu uzakwa nesonto ubenze ukuba wena ube lezithelo, ukhule ube lezithelo, uthola amanzi, utholeke ukudla khonapho kumhlabathini, ukwanise ukuba wenze yonke into uNkulunkulu akudalela ukuba uyenze. uNkulunkulu kazange akudalela ukuthi wena ube ngumuntu owehlulekayo empilweni. uNkulunkulu kazange akudalela ukuthi wena ube ngumuntu ongayindawo. Kodwa nxa ungaxhumeka ungavumela uJesu ukuba abe ngulo umlimisi umhlanyeli oza kudobhake lapho khona edwaleni ngamilanga kungenzi lutho, akubake emhlabathini ovundileyo, lowo mhlabathi uthole embusweni kaNkulunkulu. Yakho niyakhuthaza abalaleli bethu ukuba dingibandla lapho ngakhonza khona, dinga lapho kutshinyayelwa khona ivangeli lomqotho. Funa ukukhuthaza abanengi abazibona ngani akusela lutho abangalwenza empilweni, abazibona ngani impilo yabo isifike ekugcineni ukuba hatshi bo vumela ukuba isandla esihle, isandla sayena lo ohlanelayo, isandla somlimi Jesu Kristu akudobhe akubekeke emhlabathini ovundileyo, emhlabathini ozakunika ukudla ukwenzela ukuthi impilo yakho iguquke, ukwenzela ukuthi impilo yakho ijinje.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama lika Jesu, nithandazela lo lalo olalele leli lizwi namhlanje, abanye basemakhaya, abanye basemadrobheni, abanye ngabatsha zintanga, abanye ngabomama sebebadala labo baba amakhehla, abanye zingwevu, abanye ngabafundi, abanye ngabasebenzayo. Kuba ngabe izwi lakho leli lingathola umhlabathi ovundele enhlizweni zabo, ubaguqule bebekwazi ukuthi uNkulunkulu badalele uba bamphilele babe mazi egama lika Jesu. Amen.
Siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo, bekhuluma kulapho ke lomfundisi uSeni Sibanda. Lingakhohlwa ukuthi ke lamhlanje bekule midlalo enguqu, Highlanders 1, Highlanders 3, Dynamos 0. Kuzobuya ke Zimbabwe Warriors 1, DRC 1. Singakehlukani, sikhangele nje kuncane ukuthi ekade siphathele khona unkosikazi Thembiso Nyoni osanda kukhethwa uba lilunga ledale cabinet uthi uzasebenza kuhle loZulu. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje, asidibaneni kuseni ngo-6:30 lapho esikhuluma khona loSthembiso Nyoni. Lingakhuthwa phela ingxoxo lelo. Oliver Lisanga njabulo. Mukhe Msitube.